Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolosine mhla ka 16 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ayithi esaba ngama victims baningi abafowethu esingaziyo la namhlanje ukuthi baqondana baningi abafowethu abanyamalala silele lapho asikwazi ukuthi baqondana sicela ukubana lele langa abe lilanga le holiday
izihlobo zenkulungwane zabantu ababulawa kabuhlungu ngesikhathi sombhuqazwe weGugrawound izithi kumele kuhlelwe ilanga lesikhumbuzo andubana kukhulunywe ngokuxolelana elizweni
yona icommission ngwaye kumele ukuthi nabe iyaqhela ibe labantu abamazandla abakhona phakathi kwayo ikanti njalo ibingangena ibe lokudlelwane lamabandla ukwenza ukuthi nxa ihamba ezigabeni lezigabeni iyabe isebenza lamabandla phakathi komsebenzi wayo lokhu yikho okuqakathekileyo.
Amalunga edale lephalamende aqhubeke ngemihlangano yokudinga imbono kaZulu ngomthetho weNational Peace and Reconciliation Bill eBindura laseGweru lamhlanje.
Amanye amabandla aphikisayo athi kawasoze angene kuketo nxa kungela mitshina yokuvota esebenzisa inhlamvu zeminwe eyamabiometric voting.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Izihlobo zenkulungwane zabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugrawound eMathebeleland laseMidlands izithi kumele kuhlelwe ilanga lokukhumbula isiga lesi andubana kukhulunywe ngohlelo lokuxolelana elizweni. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ngemva kokuthatha uZibuse eZimbabwe langena esikhathini seyezi elimnyama, abantu babulawa mahlayana nguhulumende olokhe esembusweni lamanje, bethi babebulala abahlamuki abawapha igama lokuthi ngama-dissidents, kodwa kwafa abantu makhaza ababengahlomanga. Isika seGugrawound eminyakeni edlule besingavamanga ukuthola abantu bekhuluma ngaso. Olwela amalungelo oluntu eseGwanda, umnumzana Maduma Fuzwayo, uthi isimanga yikuthi bakhona abangakholwayo ukuthi iGugrawound yenzakala kuze kube nalamuhla lokhu, njalo akungabi lesizathu esiveza ukuba abantu babulawelwani sibisibili.
Into uhulumende esingaphansi kwayo emehlulayo completely kusukisela wangenayo ngo-1980 yikuphakamisa amalungelo ethu njengabantu. And ikakhulu la eMathebeleland sile 36 years silanda umnyaka wes-37 manje ngo-April, kodwa i-freedom kasilayo. Abantu bakithi babulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Isizathu kuze kube la namhlanje asikaze siphumele egcekeni kwakuvele kutheni.
Umongameli wezaphu, umnumzana Dumiso Dabengwa, owasila emlonyeni wengwe, wavalelwa ejele okweminyaka, ecalwa ngokufihla izikhali bembumbela icala, uthi yebo umbhuqazo wabakhona, njalo okunye kwakhona kuvezwa libhuku elalotshwa ngumuyi, umnumzana Sifas Msipha.
Phezu kokuthi iGugrawound yayiphezulu kokubabulala abantu bakithi, ibagongodi baqede bazi baphele bathi du. So kubuya lokhu okwe-unity accord, mina mvalelwe ngisechukurubi lo masuku labanye. Okunye ngangakwazi lami ngize ngakuzwisisisa kuhle. Khathesi sembala ibhuku likaMsipho okwenzakalayo, i-reality of exactly what happened.
Ilunga leZipra Veterans Trust kobulawayo umnumzana Casper Sibanda uthi ngempela abantu babulawa kuhle ngabe uhulumende udala ilanga elizabekwa lokukhumbula abantu abafayo.
Yithi esaba ngama victims baningi abafowethu esingaziyo la namhlanje ukuthi baqonda manje baningi abafowethu abanyamalala silele labo asikwazi ukuthi baqonda manje. Sicela ukubana leli langa abe lilanga le holiday. Ngoba lililanga sithi nxa silikhumbula thina abanye sithi singama victims. Nxa kuthiwa uyi victim, sithi uthi ngomunye la wasila khonapho.
Umnumzana Steven Velaphi Mabaleka wakogodlwayo uvumelane lomnumzana Sibanda ethi okokuqala uhulumende kumele avume ukuba abantu wababulala njalo kube lelanga lokubakhumbula axolise kuZulu hathi ukuthi athi kwakuyisikhathi sobuhlanya. Owayehlanya nguhulumende osembusweni kumbe ngabantu abafayo abangaselamandla okuzikhulumela.
Ngithi ilanga leli lanamhlanje ngokubuthana kwamthwakazi undlela zimhlophe abantu abahloniphekayo abantu abalembeko sibe sifisa ukuthi akube le holiday yaleli langa elombhuqazwe umthwakazi abekwazi nxa ngawo kufuthwasa umnyaka sibe kwazi ukuthi ngelanga elithile sile holiday esemthethweni.
Ngenxa yobuhlungu obusenhlizweni zabantu abahayayo sebaze bahaya ababulali ngengoma ehlatshelwa emthimbeni etshiyeneyo bezama ukupholisa amanxeba. Lwegugurahundi ludaba olunzima njalo lokhe kunzima ukuba ababelibutho sebeze bekhokhela uhulumende bavume ukuba balecala. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Ikomiti yetale lePhalamende ebona ngokubunjwa kwemithetho namhla iqhubeke ngemihlangano yayo yokudinga imbono kaZulu ngomthetho weNational Peace and Reconciliation Bill eBindura laseGweru. Injongo yomthetho lo ngeyokuqondisa ukusebenza kwekomishini ekhangelane lohlelo lokuxolelana. Abakhulume emihlanganweni lo abanengi babikwa bethe bafuna izigilamkhuba ezaphatheka ekubulaweni kwabantu eMidlands laseMathebeleland ngesikhathi segugurawundi bajeziswe. Bathe njalo bafuna kujeziswe kabuhlungu abaphatheka kudlakela olwabakhona kukhetho luka-2008 lakuhlelo lwemurambatswina. Imihlangano Inhlanganiso ye-Heal Zimbabwe ithi le imbono yabantu abanengi ephume kuzo zonke isigaba osokuqhutshwe khona imihlangano le ezigoqela kobulawayo ePlumtree, eMutare, eMashingola kwezinye indawo. Imihlangano le iyaqhubeka kusasa eChinoyi laseHarare ngomgqibelo. Abanengi bathi njalo bafuna abamasonto babe lendima ebanzi abayidlalayo kuhlelo lokuxolelana lolu. Sixhume umfundisi uSeni Sipanda yena othi uvumelana lalumbono.
Umsebenzi wokuhlanganisa abantu lokuthi abantu baxolelane vele khona yintshumayelo eyamakholwa eyabafundisi eyamabishops yinto abayenza ngensuku langensuku. Njalo singananzelela ukuthi abafundisi amabishops esilabo nxa abantu bebakhangele bayakwazi ukuthi bona abakho ndawo ayisibo abantu esingathi kumbe bakulokho okombangazwe kumbe angabantu abangabe bekwezinye amaqembu kodwa ngumuntu yabe sesigakeni ukuze ancedise wonke umuntu. Ngakho abantu abaningi babe kuba lula kibo ukuthi bakhulule inhliziyo zabo nxa umuntu ekhuluma lapho kufundisi khona. Kodwa-ke nxa abafundisi bengekho kungathi kumbe kuyinto ekhokhelwa ngamagqwetha kuphela kuyagcina kusiba indaba eziya kumthethandaba kuphela kugcine kuye kumthethandaba kodwa abantu basale bengaxolelenanga.
Uhulumende ubona eyilalela nali inkuthazo
udubo lukhona Mbona ngani isekelo sombuso elizanto sithi sona umele umuntu abe ligqwetho okhokhela leli qembu eloku elizabe lihamba lincedisa abantu ukuthi baxolelane. Kodwa mina bembona ngani indlela ebingenziwa ukuthi osekela lowo muntu angayenziwa abe ngumfundisi kumbe umbishop. Njalo-ke yona i-commission ngwayo bekumele ukuthi ngabe iyaqhela ibe labantu abamavandla abakhona phakathi kwayo. Ikanti njalo ibingangena ibe lokudlelwane lamabandla ukwenzela ukuthi nxa ihamba ezigabeni lezigabeni iyabe isebenza lamabandla phakathi komsebenzi wayo. Lokhu yikho okuqakathekileyo. Uhulumende ngibona ngani kuyamele alalele lokhu.
Lamhlanje ebelilo mthandazo mfundisi kobulawayo khona ngapho obuqoqwe ngumansipala wedolobho libonga uNkulunkulu ngezulu. Ungazichazisela ukubana uhambe njani lo mbuthano?
Siyabonga kakhulu umansipala wakobulawayo ube lo mthandazo wokubonga uThixo ngenxa yokuthi kube lezulu. Amadamu ethu asegcwele. Akula iminyaka yonke le edlulileyo kwakukhulunywa ngokuthi kuqunywe amanzi abantu banathe ngamalanga athize, kodwa sesinanzelela ukuthi ngendlela amadamu agcwele ngayo sizwe ukuthi iminyaka emine le elandelayo abantu bakobulawayo kuyabe bezihlalele edike. Sibonga kakhulu ngoba baphumile abantu bakobulawayo bagcwala eCity Hall. Bekugcwele amabandla ehlukeneyo, kwaba lesikhathi sokuthi lalawo mabandla aphiwe ithuba lokuthi bathandaze ngendlela abakwanisa ukuthandaza ngayo. Njalo sibontani bakobulawayo bebebambene kulokuthokoza, kulokubonga ukuthi sithole izulu lokudla lenala isikhona.
Umnumzana uSeni Sibanda ngumfundisi sixoxela ekobulawayo.
Abaphatheke emsebenzini yezempilakahle bancoma izifundo zokunikana ulwazi ngezifo ezingathelelwana ezifana lesetshukela, i-diabetes, lese-high blood pressure njengendlela yokuphathisa kwenqabelwa kwazo elizweni ngesikhathi sezidala umonakalo ebantwini abanengi. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuvele emhlanganweni wemfundiso oqhutshwa inhlanganiso ye-Novartis imanyene le-Zimbabwe Diabetes Association owenzelwa eHarare. Unkosikazi Kelly Msimanga ongumongikazi eHarare uthi izifundo lezi ezihlanganisela abongi labodokotela unikeza ithuba elihle okumangalisayo lokusabalalisa ulwazi ngalezi zifo elizweni lonke ukuze uzulu azi imbangela yazo lokuvikeleka kizo.
Umhlangano lo uqakathekile ebantwini ababuyileyo lapho ngenxa yokuthi nxa besuka la baza kuyafundisa abanye ngekhaya. Njalo phakathi kwabantu abakhona emhlanganweni silabanye abantu abalomkhuhlane wetshukela, labo bazofunda ezinye izinto njalo basincedisana labo ukuthi basitshele ukuthi bona njengabantu abalomkhuhlane wetshukela bephila lomkhuhlane wetshukela benza njani ukuze impilo zabo zicace behlale bengabantu abangaguliyo.
Umnumzana Tizaya Chuma ongene lumhlangano evela esigabeni sezansi yemandebeleni uthi lumhlangano banikeze ithuba elihle eliza kwenza ukuba ulwazi lusabalale ngokuphangisa, njalo abantu bemele bazi ngokuphangisa ukuzivikela lokuzigcina nxa bengabe sebehlaselwe lokuba naso lesi sifo.
Uthi kumele athole njani ukuthi azitheste njani nxa ishukela liyana selikhwelile, nokuthi uma ehamba esiya lapha khona kumele ahambe ethwele ukudla ku-handbag yakhe kumbe esikhwameni sakhe. Izifundo lezi ziyaphathisa kakhulu, ziqakathekile empilweni yabantu ngoba abantu abaningi abakwazi ngokuthi kumele bazivikele njani emkhuhlaneni lo owe-diabetes.
Umsimanga uthi leli lithuba lokuvikela uzulu kweZimbabwe ngoba okuqakathekileyo kuyikunikeza ulwazi lusiyafika kude ngasikhathi sinye, njalo kumele bazi ngokuhambelana kwe-diabetes lezinye izifo.
Labantu abangomongikazi labodokotela phakathi kwethu ngabantu abaningi abahlangeneyo, njalo siphinde safunda lobudlelwane bomkhuhlane wetshukela lomkhuhlane we-BP. Kuyasinceda lathi nxa singaphandle ngalo ukuthi nxa ulomkhuhlane wetshukela kumele uhlale usiyahlolwa ngabodokotela ukuthi awula na umkhuhlane we-BP. Lanxa ulomkhuhlane we-BP uyehlolwa ukuthi awula na umkhuhlane wetshukela ngenxa yokuthi kulobudlelwane phakathi kwemkhuhlane leyo.
odokotela abangenela umhlangano bathi ulithuba lokukhankasela kuhulumende ukuba atholise imithi yediabetes emitsha ngoba isigcwele emazweni womhlaba. EZimbabwe kusasetshenziswa imithi esalela kancane emuva. Abantu abaningi abalediabetes baya kudokotela sokuphele iminyaka edlula elitshumi belaleso sifo ngenxa yokungazi kuphazamise impilakahle yabo. Odokotela bathi izifundo ezinje zizaphathisa ke ngolwazi ebantwini abaningi. Lumhlangano ungenwa abantu makhaza inhlanganiso eziphatheka kwezempila kahle odokotela abavele ezibhedlela lamaklinika azimeleyo la kahulumende okugoqela la webutho amapolisa lo gatsha lwezamajele ole prison and correctional services labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokuthuthukiswa kwabesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano omkhulu weUnited Nations obhekane lezabo mama.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umuntu oyedwa ubikwa elimele kakubi ekudubukeni kwebhomba elithunyelwe ngencwadi esigodlweni senhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali International Monetary Fund eParis kwele France lamhlanje. Akubanga lo monakalo kusakhiwo ngokwaso ekudubukeni kwaleli bhomba. Amapolisa abikwa ephange aphathisa abantu ukuthi baphume ngokuphangisa.
Osekuphumile ekubalweni kwamavoti okhetho lwakwele Netherlands kubikwa kuveza ukuba ibandla lenhloko kahulumende umnumzana Mark Rutte LA People's Party for Freedom and Democracy selithole iningi lezihlalo zedale lephalamende lanqoba eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Geert Wilders elingathandi abantu bokuza elizweni lelo. Amanye amabandla aphikisayo asefunge agomela ukuthi kawasoze angene kukhetho nxa kungasoze kusetshenziswe imitshina yokuvota esebenzisa inhlamvu zeminwe e-biometric voting. Ugatsha lwezokhetho lweZimbabwe Elections Commission luthi akusoze kusetshenziswe imitshina le ukuvota kodwa izasetshenziswa ukubuthanisa amagama abalelungelo lokuvota kuphela. Ibandla leMDCT lithi kumele nxa imitshina ingathengwa isetshenziswe lokuvotisa hathi ukuloba uluhlu lwabazavota kuphela. Kodwa amanye amabandla afana leZimbabwe People First lona elingelamkhokheli okwamanje lele Renewal Democrats of Zimbabwe athi kawasekeli ukusetshenziswa kohlelo olutsha lolu ngoba luzasetshenziswa ukuqilibezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla lePeople's Democratic Party endawonye lesikhulumeli sebandla leNational People's Party umnumzana Methuseli Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ye uhlelo lolu thina njengeNational People's Party siyaluzwisisa kodwa siluzwisisi. Nxa into zonke zilungile zihlelekile kungela omunye ofuna ukuqila abantu uhlelo oluhle kodwa abantu abaphethihlelo yibo esingabathembiwo ukuthi engxenye njengoba lohlelo olutsha labo engeke bele ndlela ezinta lokutshontsha ama-emetin. So kunzima ukuthemba, esingakuthembi kakhulu ngabantu bangikhona abaphethe uhlelo kona abantu be-ZP nabantu be-government yona lekhona ezana.
Mnumzana Ndlovu, lina-ke lubona njani uhlelo lona?
Ye okutsho umoyo yindlela lasesekubona ngayo bathi bona isela ngawulazi ukuthi isela ungayikhisa ulimala amazinyo akho ngabe linesemishosini. Nathi ke sisabela izame ngoba ivele igandile yona ihlala ke iyahedi iyahedi. Kuyenzakala ke sokunesiposika sebesikhangele ukuthi bangasisebenzisi. Kodwa ke nxa kungabona kube lula size sibengani basebefuna ukubuyela sisebenzisa kwesakwenza ngo-2013 njalo kwemikhuvo ukuthi isisole. Ikwathi thina imisebenzi uhlelo lolwimi luqondile kodwa ke luya ngoku-implimentwa ukuthi kambo luyimplimentayo mbani kufana nokuthuma-ke izilwane ukuthi zihambe zekwenisinkomo kumbe zekwenisinkomo
Mnumzana Moyo, nxa kungehlula ke ukuthi kusetshenziswe indlela yona le entsha, ubona ungani ukhetho luzohamba njani?
Kunzima ukuthi sithi thina kuzohamba njani, kodwa into ekhona ngezwa bethi bona bazasebenzisa indlela entsha ukurejista ama-voters, kuzosetshenziswa indlela endala ekuvoteni. So ngokunjalo loba singakuthandi lokho singakufisi lokho, kodwa thina njengeNational People's Party sivele senza ibandla lethu sifuna ukungena ekhethweni, indlela yokukhipha uhulumende ukuthi ungene ekhethweni, indlela yokukhipha iSmith kwakuthi abantu bahambe kumavoti, indlela yokukhipha uMgabe lezami ukuthi abantu bahambe kumavoti. Loba kusetshenziswe yiphi indlela, loba kusetshenziswe yiphi indlela, abantu behambe beyerejista kokuqala njengoba kuthi i-voters roll endala izachithwa kuqaliswe kutsha. Sikhalela abatsha kakhulu, siyathembele kwabatsha abazelwe ngo-2000 ukukwanisa ukuvota la. So ngithi abahambe beyerejista bavote, loba kusetshenziswe liphi uhlelo, loba oludala, loba olutsha. Okukakathe lezi namba ukuthi zibe nkulu, inamba zingaba nkulu kunzima kuloko ofuna ukuntshontshe ukuthi bekutshontshe wonke amavoti.
Mnumzana Ndlovu, sizwa kuthiwa ibandla lenu nxa kuyikuthi uhlelo lolu aluphumelelanga alisozolingeni ukhetho, liqiniso yini?
Ya, njengebandla asingeke singene ekhethweni esilubona ukuthi-ke kalusozolu lese utshintshe lukhetho nje olokuthi sisebenzisane embusweni iyigedise iyeklini kuthiwe izame ukuyininje njengalokho yakwenza ngo-2013 thina soze sikuvume khona lokho. Kodwa-ke asineke sithi sasesiamaconsultation sikunhlanganiso ekhosi, sikunhlanganiso emera, njalo kuyenhlanganiso esadik, inhlanganiso e-AU namanye amazwe, sikwenza nje i-consultation wisely. Kodwa-ke sikuthoye ukuthi hhayi kungena ekhethweni usiyazi kokuphela silahele usikhangele ngakusizi nalolu. Ukungena kwesekhethweni ikubona ukuthi ama-reforms zonke ayenzakale kude, ikubona ukuthi ukhetho luzaba ngolukhululekileyo, ukuthi luzaba lusinzo, hhathi ukhetho lokujezisa izanu uphezani wini-election yona iqeli benzela.
Mnumzana Moyo, sizwa uhulumende esithi yena kuzasetshenziswa indlela le entsha ukubhalisa abantu i-registration, kodwa nxa sekuvotwa kusetshenziswa indlela yakudala, libona njani nakhona?
Kuyindlela engacaciyo ngoba lokhu kufana lomuntu osebopha idonki lenkomo ehlanganiso. Bekumele bakhethe nxa bengabe iredi nto bengalungela ukuthi besebenzise uhlelo olutsha. Abasebenzise lolu ludala oluvelekiswa njengomuntu wonke. Nxa sebezimisele ukuthi basebenzise olutsha, secele kolutsha. Kodwa into ethina esiyibonayo njengeNational People's Party ukuthi izalo ayisoze yafa yavuma ukuthi ilungise zonke lezi. Uvotiwe ngo-2008 indlela le endala ikhona yadliwa izandla. Uyakhumbula ukuthi umajanrayo wadla umgazi kwi-first round. Into eqakathekileyo ukuthi abantu bona ababangafuni uhulumende okhona bazimisele sibenze bekholwe ekuthini behambe bebhalisa bevota. Abantu abaningi abatsha balengqobe ukuthi bebhalisa bavote.
Mnumzana Ndlovu, isikhathi yiso esesidliwe nguMangoye, ungathi fahla-fahla usiphe imbono yakho ngalokho okukhulunywe ngumnumzana Moyo.
Kuqondile, kumele-ke njengamabandla e-opposition sithagise kakhulu ama-new voters lolu sitho kwaMoyo limkhotholele abantwana abakaze bavote abazabe sisebenzise ipiyezi lomnyaka ozayo. Kumele sibathagise kona labo. Njalo kuliqiniso ukuthi abantu kumele sihambe ngobuningi ukuyavota. Elizwe leZimbabwe lileyo abantu abayi-13 million kodwa kuhlala kuvota abantu abayi-2 million. Kuyatshengisela ukuthi abadala baba-5 million or-6 million okumele bavote.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party. Ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla le-National People's Party, umnumzana Methusele Moyo.
Uhlangothi olubona ngezabesifazana kumanyana we-United Nations luphakathi kokuqhuba umhlangano wokukhangela indaba eziphathelane lesimo sabesifazana emazweni omhlaba owe-Commission on the Status of Women. Lo mhlangano owandulelwe ngabesifazana abasakhulayo obekhona ngeviki edluleyo uphatha kakhulu ukudingwa kwendlela ezingathuthukisa abesifazana ukuthi labo bathole amathuba okuthuthuka ezikhundleni kunxa zonke zempilo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lo munye osakhulayo osemhlanganweni lo uAnna Sanga.
Silapha e-CSW emhlanganweni olapha e-United Nations unokhuluma mayelana ngentuthuko zabesifazana lokuthi ngikune singakuyenza okungasisiza ukuthi khona abantu besifazana batholakale belempila kahle enhle.
Lokho okufundileyo kulolu hlelo kuzofundisa nina abatsha kwelezimbabwe kanjani?
Into ekhona ngeyokuthi thina siyabe sikhangelela ukuthi kuyini esingakutsho kumbe singakhuluma ngakho okungaba yikho kuzasiza khona abantu besifazana abancane ukuthi baphumelele empilweni zabo. Besikhangela ukuthi yiziphi izinto ezingayenza ukuthi abantu besifazana bangakwanisi ukuthi bona ba-achieve bathiwa ngama-goals abo kumbe babe le mpilo ezikhangelela ukuthi zibe ezinhle kuma communities
awo. Yini inkinga ezifanayo ezithintwe kulolu hlelo ezibhekwe labantu abesifazane abasakhulayo abadabukela kumazwe achiyeneyo kwele Afrika?
Esikunanzeleleyo ukuthi khona njengabantu besifazana sonke singani sihlanganisana lodubo olufananayo ezindaweni ezithiyeneyo kuma-countries amaningi kungabe kumbe ku-overseas kumbe kungapha kuse-Africa lathi into esizifesayo ukuthi abantu besifazana abakwanisi ukuthi bona bangena isikolo kumbe nxa bengenile isikolo abakwanisi ukuthi baqedise isikolo sabo kahle kahle. Abanye bakwanisa ukuthi bafike kumbe yi-primary kumbe yi-high school kuphela bayehluleka ukuthi baprogresse baye ku-tertiary le ebizwa ingama-university kumbe ama-college.
Kulolu hlelo benixoxisana mayelana ngendaba zobandlululo na?
Besikhuluma ngakho. Into thina esifuna ukuthi siqakathekise ukuthi thina sikhangelele i-equality ukuthi asibeni endaweni yokuthi sonkeni nxa sisonke sisemhlabeni lapha asibeni lokulingana. Umuntu angaqhathwa ngokuthi ngumfazi kumbe angayekeli ukuqhathwa ngokuba ngokuthi ngiyindoda kumbe ngumfazi. Thina sikhangelele ukuthi umuntu wonke kabe yena ebanjwa ngendlela efananayo lomunye wakhe be it ngumfazi kumbe ngoyindoda.
UAnna Sanga ngowenhlanganiso yeZimbabwe Young Positive ongomunye wabasakhulayo abasemhlanganweni we-UN ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ngalinyanga kambimbitho kunanzwa iminyaka elithumi yokunyamalala kwepolisa leMelika elalisebenza nsida ele-FBI kwele Iran. URobert Levinson wanyamalala mhlaka-9 mbimbitho 2007 esihlengene seKish Island kwele Iran. Isikhulumeli sesigodlo sikamongameli Donald Trump waleMelika, uMnumzana Sin Spicer, utshele intathelezindaba ukuthi uhulumende weMelika lokhu ezinikele ukudinga uLevinson. Wathembisa imuli yakhe ukuthi bazozama ngazo zonke indlela ukufeza leso sithembiso. Osaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli sogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba, uMark Toner, uthe phakathi kweminyaka elithumi edluleyo imuli kaLevinson ibilokhu ikhathazekile emoyeni ngokunyamalala kwakhe. Laye wathembisa ukuthi njengohulumende bazaqinisa imizamo yokudingwa kwakhe atholakale loba nxasu wafa kulethwe isidumbu sakhe sizongcwatshwa ekhaya. Uqhubeke esithi ele-Iran lathembisa ukusebenzelana kuhle leMelika kulumsebenzi wokudinga uLevinson, ngakho-ke kathesi kasigcwaliso leso sithembiso. Umqondisi wohlangothi lwe-FBI uMnumzana James Comey laye wethule umbiko wokunanza iminyaka elithumi uLevinson wanyamalalayo.
Mbono kahulumende weMelika kwanelokwalamhlanje zihlobo esithandekayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Hello Chris Gandhi, silichiya kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.